Yeah, kuliqiniso ukuthi amanzi sehlile, but ukuthi amanzi asephelile ayisiko qiniso. Yeah, ayehlile and ajayele ukwehla vele ngesikhathi zonezi.
Okokuthi ngezinye indlela singathi akula mehluko leminye iminyaka?
Asingeke sithi umehluko khona umnyaka lo is worse than iminyaka edluleyo. Because ungakhangela ama statistics, the worst water flows esivelazo was between 1994 to 1996. That was the worst because ngama statistics esilawo the gauge that was reading the flows that passed lapana yayivala kubo 400 and something. And kathesi nxa sikhuluma 2018-2019 igauge ivala around 500. So umnyaka lo asingeke sithi amanzi asephelile kumbe uwest than enye iminyaka edlulileyo. Leyo ke yijournalism eyabi itwisted and ayisilo qiniso.
Bona abantu belokhu besiza yini ukuzobukela kulandela imbiko yona le eyaphuma emaphephandabeni lemisakazweni ukuba namanzi aseyehlile?
Kande kukabili abantu loke bebuya, but sonke siyazi esikutourism ukuthi from October kusiyabamba uFebruwari isisikhathi esisibiza sithi i-green season, i-traffic in terms of ama-tourists iyehlile, but abantu loke bebuya ukuzobuka ama-falls. Abanye ngxenye ngabafuna ukuzobona ukuthi kuliqiniso na, abanye ngabafuna ukuzobona sibili ukuthi ama-falls ethu mahle and the locals sisiya phambili.